Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga Thanonoka Wande. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 5 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla.
Okungimangazayo ukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende weZimbabwe.
Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinela umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwama-by elections linyanga.
Ngiyamuzwa umagalela mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethe Msengezi. Kanti yena ungena njani umasimafa endaweni kaSibethe Msengezi?
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule uphendula umsekeli wesikhulumeli sebandla leCCC umnumzana Felix Magalela Mafazibanda owathi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla lezanu PF umnumzana Saibeth Msengezi.
Ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebelama-customer ezindaweni ezithiyethiyeneyo ezigoqela u-Country Park, olobhengu, olomagwegwe, uyafika sibuze ufike khonale le mayadini wo-Queen's Park uhlangana nezinqola zakhona.
Izakhamizi zakoBulawayo sezihlangane lodubo lwabo babhemi ababhodabhoda emalokitshini Santando bengeluswa njalo besidla okulinyiweyo ezivandeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amalunga edalela eParliamente omnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole labanye abalithumi lantathu asebencitshwe isibambiso sebail sebelokhu babotshwa kunyanga ezine ezedluleyo bakhangelelwe ukumiswa imithethwandaba lamuhla bezama njalo ukuphiwa ibail. USikhala labanye bakhe betheswa icala lokuphehla udlame ngemva kokubulawa kwelunga le-CCC uMoblessing Ali etshitungwiza ngenyanga kaNhlangula. Sebencitshwe ibail kaningi-ningi kodwa bafake isicelo esitsha ngemva kogwalo olusayinwe ngabantu abedlula amachumi azinkulungwane ezingamachumi amahlanu 50,000 besekela ukuphiwa kwabasolwa ithuba lokuhlawula imali yesibambiso. Abalandeli bebandla le-CCC bathi bazabuthana emthethwandaba eHarare lamhlanje betshengisela usekelo. Ibandla leZANU-PF letheswa icala lokuvala abantu ngamanga ukuze batshone belayinele umumbu ongekhoyo e-insiza lapho okulokhetho lwe-by-election khona linyanga. Umgcinisihlalo webandla le-CCC esigabeni seMathebeleland South, umnumzana Solani Njemnyama Moyo, utshele iStudio 7 ukuthi kuyaxokozela esigabeni sakhe phambilini kwalolu khetho mhlazi ku-22 kuyona le inyanga.
Kube isimanga sokuthi kona ibandla lokwehluleka iZANU-PF alika deli ngokurobha abantu bakithi, ngokuyabhyuza abantu bakithi, ngokubahlukumeza abantu bakithi. Singene emzini yabantu njengenjwayelo, sithola kungelabantu yonke indawo, saya e2D1 ezitolo abantu bagcwele, abantu kade befika bo 700-800 ezitolo, abantu behleli bebhalisa ukuthi abahola umumbu ku 22 okufana nayo 40 umbuzo ebenginawo ngangihlangana nabantu ngiyababuza ukuthi laba lapha kwenziwani bathi since ngolesine lokho esikhona la lokho esiphenduka kuthiwa kona umumbu yabuya lempuphu yabuya ukubana sizehola ngibuza ukuthi kambe lokho lehlela likwazi tibuya ni bathi kasikwazi lokho okwedi kufika sibhalo lokho esibizwa ngamagama sibhalisa ukuthi impuphu yabuya ngase ngibuza omunye ubaba sama business ukuthi awu kambe abantu bakithi barojo kangaka kwenziwa yini wangiphendula wathi yebo abantu bezana izikhulu zezano zafika la zathi ukuze sibambe abantu kumele siyenze iplan sibarobe sibabiza ukuthi kuyaholwa okwenzela ukuthi amanye ama-opposition party nxa efika endaweni abafuna ekhampeni abangabatholi okungimangazayo yukuthi kambe nxa kuthiwa kuyaholwa kuholwa umumbu abawunikezwa ngama-organization angasuyena uhulumende wezimbabwe abantu bavunyelwa babuya begqoke amarigalia abantu bagqoke intsaro zezalo bagqoke amakepesi ezalo bagqoke izikipa zezalo bahleli ngeziququku nge-10-10 5-5-20 behleli abantu bakankulunkulu bethwele nzima so ngihlaba umkhosi ngithi kibo bantu bakithi bantu bematopo akula ongalambanga sonke silambile kodwa kubuhlungu esikwenzwayo ngoba whole day lithona lihlalisiwe akulanto eliyitholayo ceda ama 3 njoba sekuyi 3 days lokho lisiya ezitolo kambe okwenu likwenza nini ingaba yindlala esisiboniso kumele sihlupheke kangaka yini so abantu ekade sibabona kade sibatshela ukuthi hayi siyabona abantu bakithi kulungile ngoba indlala elenza ukuthi lisetshenzwe kanje kodwa silethemba kula kudla kuzabuya nxa ukudla kuzabuya thathani ngoba ukudla lokungokwenu vele kodwa ngase siyavota livotele i-CCC umama uSindiso Ngwenya abantu balovalwa abantu balefie abantu bathi nxa singahlala emizini yethu kuthiwa kona lo ngasoze ebuye noma ngabe indlala isingakanana ngeke kuthole ukuhola so ngimemo isimemo leso ukuthi bantu bematopo wathi 2 31 32 kambe shua ingaba siwoneni ukusenza sipanishwe kangaka ene ngepunishment enziwe izano okulihlalisa 3 days lokho ebelibiza belize hola kukhombisa ukuthi for 42 years lokho ebeliropa kodwa kathesi lokho elingananzeleli
lo ke ngumnumzana Solani nje emnyama moyo umgcini sihlalo webandla lesicc esigabeni seMathepeleland South njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi sizamile ukukhuluma labebandla lezana uPF kulumango kodwa kwehlula ilunga lebandla lezana uPF umnumzana Believe Gawule usephendule umsekeli wesikhulumeli sebandla lesicc umnumzana Felix Magalela Mafasibanda owatshela iStudio 7 ukuthi yena lomnumzana Joseph Chuma bayehluleka ukusola ukuthiswa kwendlu yelunga lebandla umnumzana Saibeth Msengezi. Umafa uthi amalunga ebandla lezana uPF alosiko lokusekela umongameli lanxa esehluleka ukubusa njengokwakwenzakala ngesikhathi sikamongameli Robert Mugabe lokwenzakala kathesi ngomnangagwa. Ugawule usithumele impendulo yakhe kumakhalekhukhwini ngendaba yonale ngesizwe ukuthi uthini.
Ngiyamuzwa uMagalela Mafa lapha kanti kodwa mina kamvumelane laye ngalokho akukhulumayo ikakhulu nxa ekhuluma ngendaba kaSibethi Msengezi kanti yena ungena njani Mafa endaweni kaSibethi Msengezi. USibethi Msengezi miyazi ukuthi ngumunye umuntu nje laye njengabantu bonke akuyini okumangalisayo ngoSibethi Msengezi. Msengezi lo indaba kanti ukhulunyelwa nguye ngowabo yini yibo abamthumileyo yini ukuthi ayenze kunokwakwenzayo kume njalo anje abona into ezazikhuluma ngolinda masarira yizo zenezi ezikhona ukuthi babe trainwa ukuthi bayenze izinto ezimbi kuthiwe izano PF yekwenzayo kukhona lokho ukuthi bayakukhuluma kade solinda masarira ukuthi babehamba besiyafundiswa ukuthi bayenze njani bengcolise izano PF into esiyaziyo lakathe sakuphelanga kukhona and kade sibaloku bekwenza futhi besiyaphambili izinto ezinjengazane ezathi sizibona khona okwade ukuthiwa yeye umuntu se lapha se kidnetchiwe lapha kwanjanjani besenza izinto ezinjengazo besitage manage izinto zabo zenzana ukungcolisa i-government yezano PF yiko abakwenzayo okwamsenkezi lokho thina silani lakho njalo amapolisa aza kudinga khona ukuthi kwenziwe ngubani njani umthetho vele umele ube umthetho kulandele lokuthi kwenze kuhambe kanjani asinike sikhulume ngendaba kamsenkezi ukuthi yeye usenkezi utshiselwe sesithina utshiselwe ukusho ukuthi ngezinye indlela kubala ukuthi utshiselwe izano PF ngendlela akhuluma ngayo ngoba yinto abayikhangeleleyo leyo yinto abazenzayo indaba yama uthi yena ngakhona ukuya inviting sanctions ama sanctions acelwa yiopposition yiwo EMDC iyacela ama sanctions yiko abagijima ngakho la kathe sivele abafunda ama sanctions asuke bafunde ngama sanctions angabancedise ukutheni becile bengena embusweni ngokuzondisa abantu ngokuthi abantu bahluphekisa abantu ama sanctions la ahluphekisa abantu u rapporteur lwa no United Nations wathunywayo mamalwana wabuyela wakhuluma kuhle sibili kakhulu kazanga pambanise wathi yena ama sanctions ahluphekisa abantu makhaza eZimbabwe akula umuntu ophezulu ngalo hluphekayo ngama sanctions abantu ama sanctions ahluphekisa abantu abantu abazihluphekelayo abantu kodwa nje yibo abahluphekiswa ama sanctions so nxa isho njalo ethi ku invite ama sanctions wapi iwapi ama sanctions engayi invite iswa ukuthi kutshiswa indlu kaMsengezi ukuthi tshiswe ngubani kwaziwa yibo abakwaziyo lokho impi ye Russia le Ukraine impi ye Russia le Ukraine asonto yeZimbabwe le into yakhuluma ngayo magalela mafu ukuthi impi ye Russia le Ukraine iRussia iyazivikela and iyakhuluma futhi iRussia ukuthi kungani senza kono kwani and wakhangela bona abantu abeRussia amaRuski lana amanye phakathi kwabo Ukraine iUkraine leRussia into eyinye ikuthi kodwa bona njengabantu abanjalo bona bayathakazelela omafa nje opposition ukusetshenziswa ngamakhiwa la iNATO efuna ukuthi ibe yelawula yonke into khona ngale ibingenela lemazweni endabeni zamazwe amanje yakhona kwaba kwenza eZimbabwe beimpose ama sanctions ama African leaders asekhulume aba loud and clear endabeni le ukuthi ama sanctions kaasuswe wonke umuntu ukukhuluma khona kunjalo kambe kwakhulumela ukukapula khona kokusho ngumagalela mafu thila we are moving on siyaphambili ngoba ilizwe leli lalwelwa ukuthi salikhulula salwa ukuthi silikhulule andimpi ungakhohle ukuthi yaliwe emaphandleni ayiliwa ngemadorobheni
Hello ke ngumnumzana believe gawule ilunga lebandla lezano PF Izakhamizi zakobulawayo zibikwa zibhekane lodubo lwabo babhemi amadonki ababhodaboda emalokitshini santando bengeluswa muntu besidla imibhida ezivandeni obabhemi laba ngabasetshenziswa ukuthwala okuthengiswayo okugoqela inhlabathi yokwakha inkuni umquba lokunye ukuthiyetshiyeneyo Ugeina Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lomnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Udubo lwamadonki lwaluvame kakhulu ephumula siyakwazi sonke ukuthi ephumula kwakuthiwa kusemadonkini kodwa ke ngenxa yokuthi laba bantu abasebenzisa amadonki sebe lamacustomer ezindaweni ezitshiyetshiyeneyo ezigoqela o-Country Park olobhengu olomagwegwe uyafika sibili uzufike khona le le mayadini kubo Queen's Park uhlangana nezingqola zakhona usuya kibo nkulumane konke le ngokunjalo-ke idonki nxayeke yahamba umango ingatshayisi ivulele ikhululwe iyazihambela lapho efuna ukuya khona okunye njalo esikuqaphelayo ukuthi idonki kayikhothwa lapho eke yafika khona so ziyabuyela
abanikazi bobabhemi laba ngobani
abanikazi bamadonki bayazisusa idonki lezo bezigcotshela kwezinye indawo yikho kubangela ukuthi ufice ukuthi imbhida yabantu isidliwe ezinye sezigcwele emgwaqweni yakhumbula impela vi ngiyanjesana lenye ifile lobhemi la extension laphana duzane lesizane turn off esenta yomgwaqo okutshengisela ukuthi yayitshayiwe njengesikhathi zekuseni khonokhana-ke kubangelwa ukuthi bona
kwamadonki sebezichithikisa abagcwalise yonke indawo okungasafana nakudala sasikwazi ukuthi hayi ungahlangana nayo kube uphumula kuphela.
Umthetho we-council wona uthini mayelana le nyamazana ezibhodabhodayo edolobheni?
Amadonki ngomthetho weBulawayo City Council ama-bylaws ayo vele kawavunyelwe edolobheni ngoba idolobha siyondawo yezinyamazana. Amadonki lawo angananzela kakhulu asuka kulezi zindawo ezisemaphethelweni edolobho ezibalisa uMethodist uRobert Sinyoka lezinye izindawo ezigqagqele nje uBulawayo laba abantu abaphila sasemi urban o singathi bakuma peri urban areas yibo ke lapho kuvela khona udubo lolu ngoba bafuyile lezi zifuyo ngakho ke izifuyo lezi zicina zichaphela edolobheni phakathi kube sokubangela ke lolu hlupho esihlangana nalo kathesi.
Lapha dube singathi umlando ukubani njalo kwenziweni ukuthi udubo lolu lulungiswe?
Kungumlando ke City Council lati zakhamizi ukuthi sincedisane City Council nxa sithe sabona amadonki ezulazule ezigabeni zethu sibafonele bavame ukuwathatha bafaka kuma-housing offices kube sokusithi-ke laba benzele locala babuye bazohlawula ukuze bathole amadonki abo ngoba abantu abenza khonoko sibili ngabantu abahlala emaphethweni edolobha abanye besebezelwe lo mkhuba wokuthi umuntu awafake endlini khonapha emalokithini amanye nje edolobheni kakhulu sike sezwa into enjalo kubophumula old kubophumula south abanye beberenta befaka amadonki onalawo mbe izindlu lezi ezingaphelanga umuntu afika afaka amadonkakhe ukwenzela ukuthi angamcatsheni nxa sefuna ukuwasebenzisa. So kungumkhuba nje osubhahile umkhuba omubi wenza ukuthi idolobho lingahlanzeki njalo idolobho libe yingozi kulaba abatshayelayo ngenxa yokuthi amadonki siyakwazi ukuthi nxa idonki ithe yangena emgwaqweni kunzima ukuthi isuke kayifanani nenkomo ethi ngeziye ukuthi hambi ngeze umsindo wemoto ibaleki.
Lo-ke ngumnumzana Thembelani Dube ongumqondisi weBulawayo Progressive Residents Association, inhlanganiso elwela ilungelo lezakhamizi. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ibandla leZANU-PF lizaqhuba ukhetho lwedale leCentral Committee ngomgqibelo ozayo. Ukomisari webandla umnumzana Mike Bima uthi kulabantu abangamakhulu ayisikhombisa 734 abakade befuna ukuncintisa kodwa abafika phose ikhulu 93 balelwa ukuncintisa ngoba bengela minyaka emihlanu bengamalunga aleli bandla kuzigaba lezo abafuna ukuthi bazimele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi isethekeleli ebesivela kwele India sibotshiwe edolobheni leVictoria Falls ngomgqibelo sizama ukungenisa izidakamizwa zohlobo lweheroin ezilesilindo sama-KG ayisithobamunwemunye ngomgqibelo simiswe emthethwandaba izolo. Izidakamizwa lezi zibizwa bezingathengiswa ngemali eyingxenye yesigidi i-$500,000. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibona nibasakaza abahle andukubulisa bonke nje abakwethu hayi hlola abangani hayi mthakazi wonke nje ngithi hatshi kwenele masizimeleni asevoteleni MP kamthakazi lo kansela kamthakazi siyabe sesiliqumile ilizwe ngoba siyabe silamandla okuzimela endaweni yethu. Mathi South manika lento mathi North mathi North ngikhala ngani kakhulu ngoba yilapho esikhona yayibona imbono yenu hayi sisemuva ikwesa ibandla lingasoze lincede ngalutho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani basakazi bethu benjani nje lonke? Hayi siyajabula ukuzizwa izindaba zeZimbabwe sisizwa njengoba zinjalo zitshisa sithi libambi njalo mpela. Hayi umsakazi ongasekela ihlangothi ovumelela noma ngubani ofuna ukukhuluma kuStudio 7 hayi siyalibonga siyalibonga kungasini kube kuningi okweZimbabwe sikwazi ngoba kuyafihla into eziningi zeZimbabwe but uStudio 7 hayi uyazikhipha njengoba zinjalo sithi libambi njalo liqhubekele phambili ngomsebenzi wenu lonke nje. Hayi namhlanje uzophawula nje kancane nje ngeZANU-PF futhi hayi ZANU-PF iqhubekela siliphambili yephula ilungelo likaZulu kodwa ngaphithe ama-sanctions akhitshwa akhitshwa njalo ama-sanctions kubotshwa intatheli izindaba zigwetshwa botshwa abantu be-TCC kubotshwa abemthwakazi akunzima kunzima so ama-sanctions ogawule bazashona bekhala bethi ama-sanctions akhitshwa ama-sanctions asoze khitshwa akhitshwa njani kanti ama-sanctions ubone ohulumende wabamnoka ngephula ilungelo likaZulu kangaka hayi hayi ogawule labotshwa akebe emkancane mani okukhulumele ZANU-PF iphi ZANU-PF yawona lapha nekhaya lapha kodwa ushumo labogawule bayayibhikela sibili ungathi abantu abanjani ngambonde abantu besindebeni lapha ogawule labashumo hayi hayi bengahlolisiswa kahle abantu asuke besindebeni lapha angiboni ukuthi umuntu wesindebeni ngasupport izanu ngaleli ndlela
livuka njani Studio 7 omuhle basakazi bonke oEzra oGande ontungamili omathabili bonke ogeyina ngicela lingithinte olingithumelele inamba as a member yestudio ukuze nyenelise ukuxoxa layo okuningi njengomuntu omutsha ngiyalibingelela lonke ngisithi abatsha sambeni sirejista sivota sikhupheni umbuso weZANU-PF osihlukumezayo manje siyabotshelwa amalunga ojobhusikhala basemajele akuqedakali sithwele nzima ungakhuluma uba ngumuntu omubi mina engikhulumayo ngingoDaniel Nxumalo owelupaka wadi khonapho elupani ngilibingelela lonke elupani kwapho ngisithi linjani ma-members e-TCC
Sawubona Studio 7 salibonana hayi siyaphila lapha eCape Town. Cela ke ndikugawule man. Cela ke ndikugawule man ke ngizwe ugawule ithini man. Lalowo munye wakhe bonke labantu abezala abakhulumela izalo lapha. Hayi ngiyabacela man hey ke bandilinike zona bobathathu labantu bakhulumela izalo bathi zalo iright. Hayi ngiyabacela. Hayi bo kushibona babona izalo basutha musi bona. Hayi ngiyabacela ke ngikhulume nabo mina. Hayi ngiyabacela ke mbavuze nami kulento engizizwa wendlala ngimamele si Radio 7. Athi lento engifuna engikhathaza ukuthi ngemangasakhumala wogawula ngizwa kakhe manje ngoba nginombuzo enawo omkhulu engawubuza engifuna ukubuza wona ngiyabonga Studio 7 hayi ngiyabonga kakhulu asontwe kodwa hayi umbuzo nje engifuna ukubuza wona nje okwe 40 years le ngoba mina sithezingkwasa sine 60 years ngisegangeni ngigcibe 40 years ngisegangeni suke nama 20 something years ekhaya but isingcibe 60 years ngisegangeni hayi ngiyabacela ngiyabacela
yes Studio 7 Studio 7 injani lonke be Studio 7 Nayi siyaphila. Hayi, khuluma induna makhalanga. Ngiphendula lobaba lothi khona Studio 7 ayikhetha uhlangothi. Amuzwa kahle ukuthi uqonde ukuthini ngoba kade yena vele ekuyiphi party ngoba mayethi kona kukhulunywa iTCC kuphela. Angizwi ukuthi uqonde ukuthini ngoba abantu beTCC mabe yibabazithandela ukukhuluma. Angeke bevinje umuntu. Njalo abantu bezana mabafuna ukukhuluma, akulanto ezabafosa ukuthi bekhulume. Abantu beMP beMRP lawo mabafuna ukukhuluma lawo. Akulanto zabafuza so Studio 7 ngekihamba kokodela ezindlini bavuza ukuthi bekhulume inkani hayi so kamuzi ukuthi kwabani zabo ukuthini ukuthi ikatena vele ukuyiphi party oyikhulumelayo
salibonani baphathi bohlelo siyabonga inhlelo elisipha zona imihla lamalanga unganisele ingala linjalo limeqinisweni angaze siyakwazi ukuthi ogawule labo chuma bakufuni khonoku zonke iziphatha amandla zezana kodwa ungasenani iqiniso liphuma njengokuba ngikhulume ngabantu laba bahlala bebotshwa bamanye amabandla aphikisayo sithi lanxa bethi kwakhona impilo yamakhiwa abantu sebekhala ukuthi izolo impilo ibingcono lobade bebotshwa ukwathi ngumuntu omnyama versus ikhiwa manje namhlanje bona abezanu baba lomoya omubi abagcwele icorruption bayatshontsha benzani kodwa iqiniso abalifuni kungakhunya iqiniso umsomele ebotshwa khathesi sinampo abelokhuzeni abamabandla aphikisayo yiba basemajele bodwa akulivino yedwa lwezanu phakathi angikwazi ukuthi kathi vele babona kunjani into abayenzayo kodwa lokho bekhala ukuthi ama-sanction izijeziswa zengezelelwe vele ngabe khona lo yedwa ngiyabonga
hey sanibonani bafowethu monke nje mthokazi omuhle balandeli baka Studio 7 Chris Gande mfowethu sakubulisa sacela phela uhlale nawethu ama-record mfowethu asibe bade kakhulu senzela khona ukuthi sihlale ngithi nje angicele lapho uPaula kakhulukazi ngalo mjidalo nozithena uyi-EFF wathi lomjidalona eshi angicaba ukuthi unenkinga enkulu kakhulu uma ukuthi uzama ukukhampena kazame ngenye indlela hayi le nto okuhambe tshela abantu ethi ye abantu baqamba amankantini uthengwe izanup f ini hayi nasifuna abantu abafana lo mjida mani lizwe lizame ukulungiswa ngapha nawubhizi uyahlangahlanganisa bese ngithi la madoda lawa ugawule nochuma la bantu nimabheke bafowethu ningaphiki ngabo la bantu phela bayahola lokhu abakwenzayo bawuholela ngoba angicabangi mina babengabantu abacabangela abantu bengayenza into ezifana nalezi bebepholisha umuntu bempholisha nje bebhizi balekho bemcomba besazi ukuthi umuntu lona isigebengo esikhulu futhi thina akasifuni noba siwumthwakasinje so kusho ukuthi bona inkulu into abayitholayo hhayi abakwenza kusabalungele manje ngelinye ilanga sabashona ilanga nathi unkulunkulu uzosibona hhayi ngiyabona
Studio 7 livuka njani kodwa lithwela njani basakazi bethu ye hhayi siboye kakhulu kubaba uMagalela Mafa sibanda hhayi ubaba lo ngiyamthanda kakhulu man yindoda leyo man yazi ukuthi always ukhuluma mnandi amakhomenti wakhe kaphonga untshuma nje kuphele ekhuluma into angayaziyo uyayazi into akhuluma ngayo and uyamuza ukuthi ngumuntu onesihelo nabantu and ubatshele into enhle kabo ubaba uthuma labo babu uGawule enhle kakhulu iplan enhle kakhulu ukuthi abashiyane layo yonke le nto ezanu le bejoyin amaqemba abantu asesintwini ngoba sihleli nabo bona sakhelane nabo kodwa into abazikhulumayo kuya kube buhlungu kabo ukuthi uze umuntu omdala ekhuluma amanga yohlaza tshoko babu uGawule ibhathi kalihlohlwa umuntu omdala yonke into ekhulunywa ngezanu PF uyakwazi nawe eqinisweni ngaphandle kokuthi uyakuholela wena ukukhuluma amanga kodwa iqiniso elisuka likhulunywa ngubabu uMagalela Sibanda uyabukwazi ukuthi ukhuluma iqiniso yonke into ekhulunywa ezanu PF iqiniso ayikho into elingayiyala kumbe elingayiphikisa ngoba phela kasikhulumi ngeparty yase Asia sikhuluma ngeparty yaseZimbabwe ele 40 something yezibusa kanti manje ikupho okutsha ngayo esingaze liphikise limeqola anthu alazi lutho iqiniso libe lilazi hayi lengabantu abadala mani ibhashi kalihlohlwa abantu abadala vumani makho ukuthi kukhona la okungahambi kahle khona livume lingasekeli into ngoba liholele lakwenzi khona lokho selibadala fo ukukhuluma manje
Hello ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 siyabonga
Zaguru Ramunotipa
Tino Tenda
Uwaduze Tino Tenda Vio Ishuna
Tino Tenda
Uyu Indivili Sia Bumba Sia Tukuza Uniba Zaguru Ramunotipa Kasundu maliuka uka Uni mangwana ni imungu ni chishani Baba Kandimiri, Blessing Zulu, Baba Wande, Baba Choto, Tete Mavelas, Mike Wove, Atash Goriwa, Thomas Silipasi, Murai Jena, Loida Moyo Mangujwa, Chingre Mazungo, Kowero, Utendo Mawere, Godfrey Mchimba, Mike Okariati, Kirimu Zamiri, Tandekile Mshanga, Uganae Msengi, Majiti Amdadigwa, Chris Duve, Chris Gandhi, Unga Milingomo, Black Sage Jeremiah, Sasbanda, Usokumalo, Anasitian Dove, Londolozin Dove. Never got to see at Lukurangarai, Basa Guru, Ramakasia, Basaramaita, Baba Banga, Safari Jema, Sandra Nyaira.
Siyabonga ngengoma yakho moyo waseZimbabwe esihlabelela ke ingoma ye Studio 7 esigqibela njalo uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Nxa lifuna ukulalela indaba zethu njalo yanini ku www.voaindebele.com. Kodwa ke singadibana kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama. Asidibane.